ngiye-America ekupheleni kwenyaka kamabasa ngihamba ngizobambisana lama-Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye kuzopheka ngibafundisa ngibatestisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lapha e-Africa sinokudla okulomsoco njalo okulo-potential yokuthola i-market lapha e-America.
Bakwamukele njani ukudla kwakho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kunobudlelwano obumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu yokuthi ngipheka amacimbi bawande waqeda du basele sebebuzo sebeqeda ndikathi lokhu sikuthatha ngaphi. Banginde bancinda bakwamukele sibili njalo kukhanya sengathi amathuba akhona ukuthi ukudla okutholakala emakhaya lapho esiphuma khona xa kungaba nendlela yokuthi kufikelele ngapha imakethi ikhona ngoba ukudla kwethu kune-test eyamampela eyiyo e-original akuproseswanga kulomsoco.
Uhlelo lolu inhloso ibingeyani kukho konke obekusenziwa lo?
Eceleni elami icele inhloso yokuthi ngifundise umhlaba ukuthi e-Africa kulokudla okungenelisa ukuthi kuthuthuke umgangatho kufanele nokudla kwezindawo ngezindawo ezifele emhlabeni. Njengoba nxa sikhangela kulama-cuisines amaningi, sine-Greek cuisine, sine-Chinese cuisine, sine-Italian cuisine. Konke lokhu ukudla yikudla okudliwa ema-restaurant omgangatho phezulu. Kukanti kwe-Africa kudliwa emakhaya kuphelele lapho. Mina isifiso sami ukuthi abantu bakwazi ngakho bakwamukele lakho kuthola indlela yokuthi kungene ema-restaurant aphezulu labantu abakulimayo kumbe abakuproducayo bakwazi ukuthi balungiselele i-market ezakwazi ukubabhadala imali eziyabe zizabathuthukisa.
Okwakhathesi nxa sikhangela ukudla kweZimbabwe kumbe kwe-Africa kuyalinganisa na nxa siwuqathanisa lakwamanye amazwe kumbe amanye amazwekazi?
I-African cuisine ihambele muva ngenxa yokuthi thina lathi abantu abanikazi bayasikhangela phansi njalo iswele abantu abazinikela kakhulu ukuthi bayifuqe iyelinga lokudla lokho okudliwa ezindaweni zomgangatho phezulu. So okokuqala sifuna ukuthi sifake ulwazi esithi we want to raise awareness about the potential of i-African food. And then sifuna ukubona ukuthi abantu bayakwamukela yini. Nxa bekwamukela kulamaqembu abomama asebenza ukuthuthukisa ukudla kwesintu, abanye bayalima abanye bayaproduce. Kukhona njalo umuntu ole-market, international market. Ngenxa yokuthi abantu bayathutha emakhaya e-Africa bebuya ngapha, kodwa inkumbulo yokudla kwabo inkulu okumangalisayo. Xa bekwazi ukuthi bakufinyelele bazimise ukuthi babhadale imali.